Iningi labantu bakobulawayo lithi imizi eminingi yaleli dolobho ikakhulu emalokitshini akusakhangeleki ngoba sokunengcekeza ndawana yonke edolobheni ebelidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke ikakhulu ngalezi izikhathi ilizwe lomhlaba jikelele usesabela umonakalo odalwa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Unkosikazi Bridget Ncube isakhamuzi sesizinda kobulawayo uthi kumele umanisipala abone ukuthi angathatha nyathelo bani ukulungisisa lumumo.
Ayi besicela ukuthi iCity Council isisize bakithi. Sesile 2 months singakaze sitholele amabhimu. Esizinda asodoti encane lapho. Abathwali izibo amabhimu sesicabanga ukuthi kumbe labo bavalelwa i-lockdown ukuthi bethwala izibo. Ungahamba usiya ngaphansi kokonyarazo laphana izibu omabhimu kumbe yibo sebenza kokubutha izibu leziyana bezijikele khonaphana abantu labo bazabutha labo bebuthelela khonaphana izibu zabo abasola planti beyenze njani sebethatha izibu leziyana abantu sebetshisela khonapha kuthi kunuka endlini ngamabhimu kuthi kunuka endlini ngokuswela amanzi asawathi benze njani
isikhulumi sekhansile edolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi umanisipala usesenelisa ukubutha izibi kanye ngemva kwamaviki amabili
ukubutha kwezibi nxa sinanzelela emalokitshini silabo abantu ababutha izibi izimota izimota lesesibutha izibi once in 2 weeks ukuthi sincedisane njengekhansili ngoba siyananzelela ukuthi izinto ezinjenge-fuel nxa umnyaka uqala size sifike kathesi sokukhwele kwakhwela sokuba nzima ukuthi i-service lana ihlale iku-same level so endaweni eziningi ama-residential areas sesireducile ukubutha kwezibi sokuyi-once in 2 weeks as opposed to once a week.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza izakhamizi ukuthi lazo zidlale indima ekulondolozeni leli dolobho lihlanzekile ngoba labo babhekane lenhlupho ezithize ezenza bengenelisi ukuthwala izibi ngeviki njengemvama.
Ukuthi sicela besingalahli izibi mahlayana asigcine nini izibi zethu zenezo amavikeni lawo amabili nxa imota ibuya siyakhupha zonke izibi siyathatha akula muntu oyalisayo ukuthi izibi zihambe kodwa siyananzela ukuthi abantu bathe sebelahla izibi mahlayana njalo siyananzela ukuthi edolobheni i-cleanliness siloke sizama but kulabantu futhi abanjani abavula amabhimu bebevule izibi lezane ziyabe zishiye ku-sanitary lane simelele izimota izimota zethu zifanele zihambe ngeschedule but okuhluphayo kakhulu ukuthi kwesisikhathi kuyabe kungala fuel edolobheni I think seke sibone lathi sokulamalayini emagarajini lathi fuel yethu njengekhansili kwesisikhathi yabe ingafikanga kwesisikhathi njalo siyabe sisaqoqa izimali zangikhona kugcine kuphuza mbijana but i-service is interruptwanga.
Ikhansili yakobulawayo okwamanje ikhala ngokuthi ibhekane lodubo lwamafutha ezimota ezithwala izibi osekubangele ukuba izibi zingabuthwa njengemvama. Leli dolobho lithi njalo umthwalo wokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 wenza kube nzima ngamandla ukuthi basebenzele izakhamizi kundingeko ezinje lokubuthwa kwezibi. Bathi bayalwazi lolu dubo kodwa njengobulawayo kumele kube lokubambisana phakathi kwezakhamizi lomanisipala ukuze kuvinjwe ukuqhamuka kweminye imikhuhlane phezu kwalo ovele ukhona osusenza abantu bahlalele evalweni owe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.